sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithanda ukubonga uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 7 Mabasa 2023 ngukeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Ekuqaliseni iStudio 7 thina sikhangela abaningi sasibona ngani vele ileli ibuye ukubona izochothoza ibandla lezanpf ngoba inkulumo zangkhona ezigqalisa sibusibini ongani sibusibini nanti iNansi Studio sebandla.
Umsakazo weStudio 7 namhla ufikise iminyaka engamajumi amabili usakaza eZimbabwe.
Ungakhangela indaba yokuvela kwama-akhawunti uzothola ukuthi ama-akhawunti avaliweyo umuntu oqanjiweyo umuntu onguye sibi lokuthiwa ugijima nebhora endabeni lezi uHenrietta Rushwaya eyakhe i-akhawunti kayithintwanga.
Uhulumende uthi usevale okwesikhatshana ama-bank accounts alabo okuthiwa bathaphuza igolide leZimbabwe abalithengisa okungekho emthethweni kwamanye amazwe. Kuhlelo Woza Friday namhla njengoba kuyiphasika nje silomculi wezokholo uSambulo Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uzulu seveze imbono etshiyeneyo phezulu kwenyathelo eselithethwe lugatsha lwebhanga elikhulu leZimbabwe oleReserve Bank of Zimbabwe Financial Intelligence Unit olokubamba impahla yabanye njalo abantu abane abaphuma kufilimu yomsakazo weAl Jazeera bechasisa ukuthi bahuquluza njani igolide leZimbabwe. Abasolwa laba babalisa uMnumzana Kamlesh Patney, uEwan McMillan, Hubert Angel, lo Simon Rudland, unobhala ogatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko uMnumzana Nick Mangwana, wazise ukuthi abanye babantu laba bazabotshwa kusikhatshana esilandelayo. Abanye asebethathelwe amanyathelo afanayo libhanga elikhulu nguMnumzana Clopas Chilolo, David Chiroji, Mehluleli Dube lo Frederick Kunaka. UAngel lomunye asebenza layo uMnumzana Ricky Dulan baphuma kufilimu betshela intatheli izindaba zeAl Jazeera ukuthi basebenza lomongameli Emmerson Mnangagwa kumsebenzi yenkohlakalo. Lanxa abanye besithi ukubanjwa kwenotho yabantu laba kuveza ukuthi uhulumende uzimisele ukujezisa izigilamkhuba ezihuquluza inotho yeZimbabwe, abanye bathi abakuthembi lokho. Sixoxe legqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Khula Hove.
Le documentary sitshengisile ukubola ukukhona eZimbabwe nxa sikhuluma ngezomnotho. Sizwe kuthiwa lo mongameli uyakwazi lokho okwenzakalayo, uyakuvumela njalo nguye okukhuthazayo ngezinye indlela ngoba ku-part 3 undoda uthi uma umongameli esekwazi lingena lingaso abantu abazogezisisa imali zenu zokusela kodwa lingabantu abangama-investors. So ukuqala indaba leyo ukuthi Zimbabwe is open for business, indaba leyo ukuthi kulabantu abaningi abazayo eZimbabwe bezothuthukisa umnotho, sekuthandabuzwa ukuthi kambe bonke laba bantu babuya sebebi bezothuthukisa umnotho kumbe babuya bezohuquluza njengalapho esesibonile ngamaviki la amathathu adlulileyo. Umongameli kumbe sithi uhulumende uqale ezama ukuyitshaya iziba ley'ndaba, uqale sithi yena nabantu nje abafuna ukungcolisa ibizo lakhe. Kodwa kancane kancane sabona sekuphuma i-statement ezithi zona uhulumende uyayi-investigator kumbe uyaluphenya lolu ndaba.
Sizabona kubotshwa mpela ingqungquthela yini ezihuquluza igolide leZimbabwe kumbe sizabona uhulumende egegelela imbuya etshiya ulude?
Kuzaba yiyona leyo ejayelekileyo ukuthi uhulumende uzabopha oyedwa kumbe ababili abangelani lakho sibili. Kathe sivini ungakhangela indaba yokuvela kwama-akhawunti uzothola ukuthi ama-akhawunti avaliweyo umuntu oqanjiweyo umuntu onguye sibili okuthiwa ugijima lebhora endabeni lezi uHenrietta Rushwaya eyakhe i-account ayithintwanga elakhe ibizo kalikhulunywanga kulawo a-affectiweyo so sesihle sibona khonapho ukuthi asonto urhulumente azimisele ukuyenza ngokuphelela kuyinto nje usirhulumente ayenzela ukuthi kuthiwe lathi sazama okuncane
umlumzana Khula ove ligqwetha ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekwelebhilithane kusenjalo amalunga ebandla lezaphu atshengisele namhla phandle kwendlu yokukhonza unkulunkulu ye-Spirit Embassy kwele-South Africa ekamnumzana Hubert Angel odlelana lo mongameli Emmerson Mnangagwa u-Angel uphuma kumabonakude wabezindaba abe-Al Jazeera eveza ukuba ulakho ukuncedisa ekuntshontshweni kwegolide esekelwa nguMnangagwa. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezapho.
Hayi, uhambe kahle kakhulu, bazile abantu kodwa abazanga ngendlela ade sikhangelele kuyona ngoba thole umlayezo singakafiki ukuthi abantu labo sebekhanselile into yabo i-change kodwa bafikile abantu sasengisela sibili onozindaba bebekhona imeseji yethu sifuna ukuyidlulisela eyokukhonona kwethu ngodaba lokutshontshwa kwegolide ekhaya. Sibone ngani ifikile lapha imali yekhona.
Kutsho ukuthi bona kade bengekho abesonto yona leyo eka Angel
akukho lampukane ebuyileyo namhla lapha debe kumele behlangana khona bavalile konke kwabangxi batholakala kungela muntu le-security ibingekho mbala okuthengisela khona ukuthi izifiso zethu zigcwalisekile ngoba vele befuna ukwenza ukuthi kwenzeke lokho bathole i-message and bayithole
abakade bephatheka kutshengisela khonokhu ngabe bandla lezaphu kuphela kumbe bekungamabandla atshiyeneyo
iningi labantu ade bekhona ngabezaphu kodwa kukhona abantu abangalamabandla abawameleyo ordinary citizen abadebekhona
pakumaphephandaba eZimbabwe iHerald bathi bona yena uHubert Angel kanye lo Simon Rutland labo abathintwayo kufilimu le Al Jazeera kubikwa sebefrizelwe kumbe sebethathelwe izimali zabo ukubona kuliqiniso yini njalo kutshengisela ukubana uhulumende uzama ukulungisisa udaba lolu
ngubani wena omaziyo ole bank account eZimbabwe cabanga ukuthi umuntu olengqondo ezipheleleyo engathatha imali yakhe ama-US dollars afake ebhenki eZimbabwe badlala ngathi nje labo bantu ba-freeze ama-account uya-freeze i-account yani ebhondi bazama nje ukuthi uzulu wonke nje emhlabeni ecabanga ukuthi bakhona abakwenzayo ayikho le imali zabo zonke zise-Dubai zise-Switzerland so akule ayikho le ukuthi ba-freeze ama-account uya-freeze i-account kulobani owathatha imali yakhe afake elizweni leZimbabwe badlala ngengqondo zabantu nje
umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezapho sixoxe la eseJohannesburg kwele South Africa. Sekuyiminyaka engamachumi amabili umsakazo weStudio 7 usakaza eZimbabwe. Abalaleli kanye labamela amabandla ezombangazwe bathi umsakazo lo ufinyelela uzulu wonke njalo upha wonke umuntu amathuba afanayo okuba aveze imbono yakhe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uzulu eZimbabwe uncoma umsakazo weStudio 7 osakaza useWashington DC ofikise iminyaka engamachumi amabili i-20 years namuhla usethula indaba ezimqotho. Abantu abaningi bathi iStudio 7 yethula indaba eziveza imbono yonke njalo kayilabandlululo. Isikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi umsakazi weStudio 7 wethula indaba ezithakazelelwa nguZulu.
iStudio 7 siyayibonga kakhulu ngoba inika amathuba awukuthi abanye abalimbono ehlukenele uhulumende waseZimbabwe bakhone ukukhuluma lokuxhumana labantu emakhaya lezigabeni lapho kungela umsakazo khona.
Umnumzana Malaki Nkomo ilunga lezanu PF uthi umsakazo uyananzelela abantu bonke kungakhethi ukuthi ngwaluphi uhlangothi.
Ekuqaliseni iStudio 7 thina sikhangela abaningi sasibona ngani vele ileli ibuye ubona izochothoza ibandla lezanu PF ngoba inkulumo zangkhona ezigqalisa sibisibili ngongani sibisibili nanti iNansi Studio sebandla le-opposition kodwa ngokuhamba kwesikhathi sacina sesinanzelela ukuthi hayi iStudio 7 iyabhoda ibuza ingakhuluma nalolu hlangothi oluphikisayo iyahamba futhi uhulumende ikhulume nibuze ukuthi lokhu kuhamba kanjani ukuchathisele lihamba liyadingisisa kuzinkokheli ze-ZANU-PF liyadingisisa futhi njalo lakuhulumende bachaze ukuthi kuyini okwenzakalayo Studio 7 siyabonga kakhulu
umnumzana Albert Mhlanga umlaleli ka-Studio 7 ulombono ofanayo
sichayela ihlombe i-Studio 7 ngokufikisa kwayo iminyaka eyi-20 isebenza lathi isebenza leZimbabwe lozulu wonke sibonga khona ukuthi ukufuthelana kwethu okungavunyeli ukuthi kwazakale lobugqiligqili obenzakalayo eZimbabwe kwenze ukuze kwazakale sikuzwa ngeStudio 7
Unkosikazi Patience Sibanda omele inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi umsakazo weStudio 7 unceda kakhulu abantu abangenelisi ukuzikhulumela.
IStudio 7 siyanceda kakhulu ngoba abantu basemadolobheni labantu basemaphandleni benelisa ukuthi bezwe izindaba ezakulelizwe laphandle kwelizwe. Singathi sibona njalo ukuthi ikakhulu laba basemaphandleni balutshwana benelisa ukuthi bethole indaba. IStudio 7 sililizwi kulaba abangelalizwi.
Unkosikazi sikhulekile moyo ukansila kaward 17 ephumula ekubandla le-CCC uthi umsakazo lo uthandwa ngabantu kakhulu indawo zonke
halelisa abe-studio 7 ku-20th anniversary sisithi halala umsakazo lo ngumsakazo esiwuthanda kakhulu njalo yiwo esikhangelele ukuthi usinika imbiko lenhlelo eziliqiniso konke okukhulunywayo ungakulandela kuyabe kuliqiniso njalo uyaphakamisa imisebenzi yonke eyenzakala indawo ezithiyeneyo zinjalo eminye imisakazo yathola ukuthi bakhuluma into othi nxa usuyilandelela ungayibambi
umsakazo we-Voice of America Zimbabwe Service owaziwa ngokuthi i-Studio 7 wasungulwa ngomnyaka ka-2003 Injongo yomsakazo lo ikwethulela uzulu indaba ngokugcweleyo kungelabandlululo kungabe kungokuphathelane lezombusazwe ezomnotho ezempilakahle ezemidlalo loba eziphathelane lozulu usakaza nsuku zonke ngehola lekuseni elesithupha kusiyafika kwelesikhombisa 6 a.m. to 7 a.m. kanye lantambama ngehola lesikhombisa kuze kuyefika elesitshiyagalombili 7 p.m. kusiya ku-8 p.m. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.
Okwamanje sike sizwe abalaleli bekhuluma ngomsakazo weStudio 7.
Siyabonga abathandekayo basakazi nabalaleli bakaStudio 7 okhulumayo nguPetros wakwesipanda ngokwakha ngiyakhele eGwanda. Okwamanje ngokomsebenzi inkwela se-South Africa engiyajabula ukuba khona egroupini eka-Studio 7 ehlanganisa 20 years namhlanje isinika indaba ezimnandi eziqondane lelizwe lakithi laseZimbabwe. Engikukhuthazayo ke kwabasha asibambeni kanjalo sekeleni ukubandlulula nako emihlobo obabamkhulu bethu kanye nabobaba uJoshua Mqabuko kaNyongolo ukuze bebe lamandla okukhipha amabhunu babebambene ngokuba ngamaZimbabweni hayi ngemihlobo.
Hey, salibona kumthwakazi. Awu siyakhalalisela Studio 7 indaba zakithi iVoice of America yamaNdebele. Mina ngingumqondisi uNkomo isibongo ngizalwa endaweni yaseNkayi eNkuba. Ngithanda ukujabulela kakhulu ngihalalisela i-20 years ye-Studio sakithi singamaNdebele. Ngithanda ukubonga kakhulu le mlayezo lendaba esizithola usuku ngosuku umsebenzi omuhle abasenzela wona abaphathi be-Studio 7. Labasebenzi abasebenzele iStudio 7 ngeke ngibasho bonke ngamagama ngoba baningi. Into engayidlulisa manje ngithi mina hayi sekunjalo kuStudio 7 sithanda ukubonga kakhulu. Nanku lana eSouth Africa sesihlangene nabakithi amaZulu sesinendlela yokuthi manje sakhe ubudlelwane ngoba vele siyifamily eyodwa siyimthwakazi. Sesicelile kakhulu ukuthi basamukele izikhalo zethu ukuthi badlulisele phezulu. Kukhongolosi ukuthi izikhalo zethu zizwakale njengamaNdebele ukuthi singaphathwa njengabantu bokuza kule ndawo ngoba kusekhaya.
Haleluya, nami ngithanda ukuthokoza kakhulu ukufikisa 20 years iStudio 7 if isinikela indaba zesiNdebele nesiShona. Namhlanje singolosihlanu sithokoze kukhulu kwambala, sithokoze kukhulu uzimu unkulunkulu wakamba nathi even nami ngathuma kula Live Studio 7 2006 until namhlanje ngiyathokoza kakhulu ukubona umsebenzi uyenzwa nge Studio 7 VOA Ndebele Studio 7 VOA Shona ukhuluma ngesona nesindebele into le indihle kwambala ngithanda ukulubonga nonke nina nisilethela indaba akuna longi zothi longu uyi number 1 or loyi number 2 nonke ni number 1 niyenza umsebenzi wenu kuhle.
Igama ngubongani umfoka nkomo, ibizo lami ngubongani wakonkomo. Ngizalwe eNtabazinduna esigabeni sembelesini ngafunda enhlambabaloyi eprimary nasesecondary. Ngasuka ke ngase ngiyaqedelisa ukukhula kwami ngisesengumfana endaweni yasesi eyaselupane kunkosi uMabhikwa. Ngisuka kunkosi uKhayisu Ndiweni. Ye hayi siyabonga. Sikhule vele mina ke uStudio 7 ngamfundiswa ngumalumami obekuthi ngazo zonke isikhathi bethatha okulugabhana kwewayelesi kwakhe umntole sehlezi edale ephandle eziko esekubophela intambo kuyi-aerial ukuthi kubambe i-network iwayelesi bambe. Ngafunda khonapho ngo-Studio 7 kwaze kwafika lamhlanje. Angisekho ngokokuthi ngiselizweni lokuzalwa kwami. Bengasuka lami ukuthi ngizophandaphanda kubomakhelwane kwelasemzansi. Bengikwazi ukuthi noma ngingatholanga ukuthi ngifake intambo njengomalumami, kodwa bengikwazi ukuya ku-inthanethi ngigugule ingitshengise inews engifuna ukubazazi. Ngase ngijabulela khona ukuthi manje sokulula, senguthola ku-easy ukuthi manje ngikhathesi ngikwazi ukuthi ngilalele noma nge-WhatsApp yami nahamba kuphela ngizithole indaba ziphelele ezizongitshela iqiniso. Lokhu engiyibambile nanamhlanje lakhathesi nje ngiyakwazi ukuthi kumele ngizilalele ngo-7 ekuseni. Lasemsebenzini wami sebekwazi ukuthi ma ngifika nje noma ngisebenza ingizilalele khonapho eduze kwami. La ma ngifika endlini kwachaya nje u-7 sengibona ukuthi nginamathelefonini ngilalele kuphuma amaqiniso. Ngiyabonga.
Labo ngabalaleli bomsakazo weStudio 7 besichayela ihlombe. Iningi labantu abahlala emadolobheni lithi lonyaka lehlulekile kwethekelela izihlobo labangane emakhaya ngekhefu lephasika njengenjwayelo ngenxa yesimo somnotho esingamanga kahle eZimbabwe. Ngobulawayo bananza ikhefu lephasika besezindlini zokukhonza uNkulunkulu. Kubika uEzra Chisa Sibanda weStudio 7.
Ngesikhathi lesi sekhefu lephasika kuba yisiphithiphithi abantu bebunyonyo ezindlu zamabhasi besiya kwethekelela ihlobo labangani. Ngobulawayo kuthule endaweni eziningi, umnumzana Sexton Ncube othengisa emgwaqweni ubefisa ukuya elupane ukuyabona imuli. Uthi kazaka kubone ukuthula okunje esilindweni samabhasi erenkini.
Kulokhu kuyasihlolela, asazi ukuthi kuhamba njani, ukuthi mhlawumbe kukhona okwenzakalayo. Vele akuzange kwenzakala iminyaka yonke le nge-Easter. Konke kwakugcwala amabhasi lapha, kunje kathi singase sitshayisile sesikwazisi le mali, kodwa kasilasenti.
Unkosazana asabukelisiyo Ndlovulayo befuna ukuya eKhezi.
Mina ngiyathenga ikhanda imali. Ngani ngoba mazoqeda iviki yonke awuthengisi lutho. And then kunjalo uma uthengisa uzokuzothengisa into yedola esitendini yakufuna ukubhadala urenti. So ekhaya kulogo kwami lokhulu baphatheka kubi ngoba babekwazi ukuthi umntwana uyasebenza, umntwana uyazama etown, but ngama-holiday sehlule kubehle ukuthi abuye ekhaya. Hhayi kathi siyibomile.
Umnumzana Vusumuzi Ncube ubethwele impahla eziningi esiyabona abantwana enkayi. wehlekile ukuyabona umdeni wakhe enxa yenhlawulo ekhubuleyo yokugada ibhasi.
Kusasalifo kunzima kumnyama ngenxa yokuthi nangaimpahla zaomezigadi nazala ibhasi sisuyi soya ukuthi ngesikhathi sangani kumele ukuthi ngabe ngishaya itikiti akwanisa ukuthumeza impahla zami khathesikangiyikhulekile.
Ukhulu uPeter Gwata oleminyaka engama-2 esikhombisa lanhlanu 75 ubefisa ukuyadlala ikhefu lentombi yakhe kodwa uthi hayi kaseyi uyabona isalukazi sakhe emanxeleni.
Ngihamba njani ngala mali? Akula mali ntoni? Ngihole izolo ngafakela imali ebhukwini efonini i-100,000. Njanje ngiyayitshintsha kumasintshe basiyakunika $55. Uphile njani baba ngesimo esinjalo? Ngihlala lapha eNtumbana kula magetsi amanzi ayizikhulufi zabantwana sweli nje kwazithi nabazukulu abadliwa ngumkhuhlane. Ngizabafisa ngani? Fisa enhliziyweni kodwa ngesimo asazi baba.
Amabhasi amaningi ahamba engagcwalanga. UDobhisi Magedleni ibhasi eya eBhinga ibile abantu abangafikile ethubi phakathi. Umnumzana JP Mpofu ukhonda kithawo webhasi leyi.
Ukhanya ngani ezandleni zabantu akufanani enyakeni ezandleni ukhanya ngani abantu bayiswele imali bayikho angakukhwayeti sibula kufanani lemnyakeni edlulileyo. Ya mbona kuyikuthi abala mali bayekariya ngwe bonke nabo abanye basala phakathi kobashumanyanda lafana kule ndonga zikalobhengula khona anyamalela khona selast.
Amakholwa amaningi abuthele endlini zokukhonza uNkulunkulu kodwa amanye abo abayanga kumhlangano yabo ephasika bekhala ngendleko zokwenza limbuthano. UReverend Hussein Sibanda ohlaziya ngezombusazwe uchaza ngobunzima obuhlanganelo zulu.
Iphasika yalonyaka ibiyehlukile ngenxa yokuthi umkhonomi oweZimbabwe uyehlile kakhulu. Abantu abaningi bebengalazi imali zokuya kumakhempu besiyaphandle kumbe enkonzweni ezingaphandle kwakobulawayo. Ngakho-ke abantu abaningi bebesenzela inkonzo zabo khonapha. Abantu abaningi siyakwazi sebephila ngokuthengisa. Njalo ungahamba emkweni uzobona ukuthi laba abantu abathengisayo babe baningi la ngeholiday.
Ngiyimele Studio 7, igama lami Ezra Jesus Banda.
Amagqwetha azimeleyo athele eZimbabwe lilakho ukusebenzisa imingcele eyasetshenziswa ngokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018. Uma umthethwandaba ungalandela kahle isisekelo sombuso welizwe ekuhlolisiseni isinqumo esisanda kuthathwa ngumthethwandaba esithi kulomfutho okwethulwe libandla le-MDCT elithi iZimbabwe Electoral Commission kayidwebanga ngemfanelo imingcele emitsha yokuvota kukhetho oluzayo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umthethwandaba usanda kwethula isinqumo sokuthi udaba oluphanyekwe libandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lokunqunywa kwemingcele kanye lokuchazwa isigaba 161 sombuso welizwe mayelana lomehluko we-20% phakathi kwezigaba kanye laphakathi kwama-ward kumele luthoniswe ngabomahluli abapheleleyo emthethwandaba. Igqwetha elizimeleyo umnumzana Elisha Gumbo ukhuluma kabanzi ngodaba lolu.
I-constitution yethu ikhuluma ngendaba ye-delimitation report, ne-delimitation inxa ichallenge njengokuchallenge yenze okwenzeka leyo kuzaba lokuphuza ukwenzwa kwama-elections eZimbabwe.
Ugumbo ophinde wathi
so leyo i-delimitation report iqhakathekile ngendaba yama-elections ethu because ngiye khangela ukuthi ama-constituents ethu ami enjani.
Elinye njalo igqwetha elizimeleyo umnumzana Ngqobani Sithole uthi ikabili lindaba ekhwezwe nguMonzora eyokuphikisa i-delimitation report eyethulelwa uZulu lonyaka yikhomishini yeZimbabwe Electoral Commission umongameli Emerson Mnangagwa ledale lephalamende.
I-constitutional court ingathi i-delimitation report yona le eyenziwe egazethiweyo ngupresident welizwe yiyo i-delimitation report ezasetshenziswa. Loko kuyabe sokunqabela ukuthi abanye abangazama ukuvusa amehlo ngoba ivelile ama-programs ayo abangazama ukuvusa amehlo bengatholi isikhathi sokuthi baye enkantolo ngoba i-constitutional court iyabe siyidetermayinini i-issue naleyo.
Usithole uthi kungagcina sekusetshenziswa imingcele eyasetshenziswa kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018.
I-application leyi I saw application of the government with the application, the mobile application. In our little union, the old chairman, in my view, it consists of that, you know. It elimination report,
Kodwa umnumzana Thawanda Kanengoni igqwetha ebelimela iZek edabeni lolu uthi akuqedakali okufunwa nguMonzura lebandla lakhe kulolu daba. Isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuba uma kungaqhutshwanga kuhle ukudwetshwa kwemingcele yokuvota kumele kusetshenziswe leyo eyayikhona ngokhetho lokugcina. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Uhlelo Woza Friday namhlanje ngoba kuyiphasika nje silomculi wezokholo uSambulo Moyo ehamba leqembu lakhe leEvangeli lokuthula lapha baphethe idlalade labo lakuqala. Untungamile Inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Kana ngabingelela nje ngibonke nje abalaleli ngidabuka eplampi esigabeni sa N okhame esigabeni sokusindisa ngishuthi lapha emculweni nginesikhathi impela ngiqale 2021 angabe nesikhathi eside mbe 2021 lapha ngibuka manje sasine album eyodwa nje akuyiwe ngisho ukuthi abantu bayithanda impela i-album lebizwa ngokuthi VIP.
Bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ingoma zibe singaka sifake ku online, so zizatholakala khona lapha kimi. Kusho ukuthi i-phone number zam nabanye nje engisebenza nabo, kusho ukuthi ngisebenza no Bobby Udube kanye siqembu nje levangeli lokuthula la. Inumber zami zithi 073-694-1424. Uma ngabe bengatholi lapho bengangithinta noma ku 076-894-0465. Noma bengangitholi futhi nakulezo bengangithola ku 063-073-4300. Bakwazi ukuthi besithole ke lapho ingoma zethu ezevangeli lokuthula.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Ingakuchiya nje kubalandeli ngokubona ngothando engasho ukuthi banalo phezu kwethu nje silivangeli ukuthula. Bengithi nje konke ebasenzela khona siyabonga impela kakhulu ngokuthi bengakhathali, bengaqhubeka futhi befuna ingoma zethu njalo besisupporta kakhulu lokho abakwenzileyo noma ngabe bekuphi. Sithi siyababonga nje bonke abathe ukuthola leli album esinalo kwamanje kanye nale inye single track nje esibe nayo.
USambulo Moyo ehamba leqembu lakhe iVangeli lokuthula. Ku live talk namhla sixoxa ngomsakazo weStudio 7 ofikise iminyaka engamathumi amabili ukusungulwa kwayo 20th anniversary namhla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.